ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo mbona ingani kubangelwa ibuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala, bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo, ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo, kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke, besokusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezidumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka le mpahla ke bahlanganise konke khona lapho, kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu, kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku, kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa, abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi le inyi transport system ke yamiswa ngukhulumende ukuthi ingasebenziswa, abantu ke sebephila ngozupho, bayatshayiza ikoroni, banamathelane, babe seduze duze, yabelawo lo mkhuhlane uyathelela abanye. Nanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo, yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle.
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela okwenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswele amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono-ke ngibulawe i-COVID, hatshi ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatshi ukuthi ngiswele amanzi, hatshi ukuthi ngiswele ukuthile. Yikho zathola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale mkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokho ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yibo kambe zingaba khona, okushotayo yimithi. Le ndlela yokuthi asebebanje belalowo mkhuhlane bagcinakala njani? Kuswelakale amadokotela, kuswelakale amanesi, kuswelakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona labo asebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo yona leyo, kuswelakale le mithi. Yikho sinanzelela ke ukuthi abaningi ke ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima, njengabo diabetes lani okuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalo, ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personnel, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalo umkhuhlane ungayiphambili.